Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kumabasa 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi nxa sokusika kuma elections bayabambana, bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe umuntu one.
Istudio 7 iqhuba inkulumo mpikiswano le ngcwethi lamhlanje khona pha esikolweni ebesikhangela khona elakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho, lapho umeli wemelika yeZimbabwe umnumzana Harry Thomas athe khona ele melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo zentuthuko.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala encedia umbeni echadisa umntwana melabotshwe, ababazali o anti konke le dombo langukhona mele bebotshwe.
Amalunga edale lephalamende abhoda ngelizwe edinga imbono kaZulu ngodaba lokwendiswa kwabantwana. Kambe umomo welizwe uza kuba sunjani ngemva kokhetho luka 2018? Sihlaziya lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi ele melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo ezithuthukisa uZulu ezifana lezempila kahle. UThomas ukhulume lokhu emhlanganweni wenkulumo mpikiswano owenziwe ngumsakazo weVoice of America iStudio 7 namuhla ekuseni khonapha eWashington DC. U-ambassador Thomas uthe usobala ukuthi uZulu weZimbabwe uthwele katalala ngokubhidlika komnotho lokuswelakala kwemisebenzi. Ngalokho uThomas uthe kuyadingeka ukubana uhulumende elungisise konke okuhluphayo njalo ichiyane lokutshona igcothoza ele melika ngezijeziso elazifakela amalunga ebandla leZANU PF. Abanye abakhulume emhlanganweni lo yingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Tshipho Dendera, yena okhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ebambane ngaphambilini kokhetho ukuze enelise ukunqoba. Ngaphandle kwalokho uthe ibandla leZANU PF lizaqhubeka lisembusweni. Lawa ngamazwi agcizelelwe ngabanye njalo ababili abakhuluma emhlanganweni lo abathi umnumzana Roderick Matshekano lengcwethi kwezentuthuko umnumzana Tawuya Katso. UKatso uthi lanxa kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo enqobe, ithuba lisesekhona elokuthi ebambane njalo esebenze nzima.
Abantu abaku-opposition kumele bebambane. Ngibona lilithuba elihle sibili ukuthi kuqalisa lamuhla abantu asihlale phansi sikhulume ukuthi sizabamba njani umsebenzi ozasifela khona next year. Nxa kungekho lokhu siyabe lokhu siya kuma-elections and kuyabe kungela change. I-change esiyifunayo sizakhuluma ngama-defining moments, kodwa mina ngithi i-defining moment angiyiboni ngoba indaba ezikhona sakhula silazo thina kubo 1980 kubo 1997 izinto sezitshintsha. Lokhu ezikhona eZimbabwe abantu abala msebenzi akula mali. So mina ngithi hayi, bantu beZimbabwe asibambaneni ukuthi sitshintshe umumo wezinto ekhaya. Thina lati singapha kodwa sifuna ukuya ngekhaya ngoba iZimbabwe ngeyethu, ngeyakho, ngeyami, kumele sisebenze njengabantu banye.
Ibandla leZANU PF lalo njengamabandla aphikisayo kalibambananga kulokulwisana phakathi nakwalo, ubona limanyana yini lisiba yintonye kungakayiwa kukhetho?
indaba ekhona ukuthi i ZANU PF bayakwazi ukuthi nxa sokusika kuma elections baya bambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one. Singaba with that cooperation ngiyabona ukuthi sizakwanisa ukuthi si contest ama elections lawa. Kule opportunity yokuthi singaya kuma elections singabantu one siyakwanisa ukuwina bese sitshintsha umumo wezinto eZimbabwe.
Luyeza usuku lukazibuse okhululekileyo uzibuse wabensundu ele independence. Nxa sifika nje kuleli langa ukhangela ngemuva kuyini ongathi sesikufezile sesikuachivile njengelizwe njalo kuyini okusilelayo?
Mina nxa ngikhangela i-independence umoya wami uba buhlungu ngoba angiboni ukuthi sezeni. Nxa sikhangela ngemuva kuma past years angiboni ngoba lokho esikhuluma ngento one ukuhlupheka kwabantu ukukhangela ukuthi ukuhlupheka kwakhona kubuya ngaphi. So mina i-independence sayiphiwa kodwa angiboni ukuthi sesenzeni. Singakhangela ku past 10 to 15 years sile ndaba one. Indaba ekhona yikuthi uhulumende wethu kafuni kusigcina njengohulumende okwazi ukuthi wafakwa ku-office ngabantu beZimbabwe.
Kukhetho khona ubona kusenzakalani? Iliphi bandla obona linqoba njalo? Kuyini esingabona kusenzakala emveni kwalolu khetho?
Ngendaba ekhona eZimbabwe, ngendaba ekhona kuma controls akhona, lack of human rights, lack of respect for the law. Sebekhulume kaningi nxa ubala inews bathi bona uhulumende ule prospect ukuthi uzawina ngoba akula opportunity enikwa abantu be-opposition.
Umnumzana Tawiya Katso yingcwethi kwezentuthuko njalo ungomunye wabantu abakhulume emhlanganweni we-town hall obuqoqwe i-Studio 7 namhla khonapha eMelika ukhangela ikusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka-2018. Lokhe sikudaba olufanayo uMike Wobe we-Studio 7 uxoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya ngodaba olufanayo.
Lingxoxo yenzelwe esigodleni se-Voice of America e-Washington DC khonapha eMelika. Lamhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni bekungabo 4 eZimbabwe ngenhloso yokuhlaziya elakusasa eleZimbabwe ukuthi liyabe liyiminjani ngemva kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Robson Mwale yisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa, yena-ke uchasisa kabanzi umbono wakhe mayelana ngelakusasa lelizwe.
Ngombono wami liyasiza kakhulu ngoba kufuze vele sibonisaneni ukuthi kona singenza njani ukuthi siye phambili.
Umwale uqhubeke ethi isifo sakhe ngesokuthi ilizwe lethu linikeze abatsha ithuba uma kukhangelwa ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Njengoba ngiphila kwele South Africa sengize ngile 30 years ngila eSouth Africa, sokulesikhathi eside mpela ngafika la. Ngifika eZimbabwe isafele 7 years itheli inkululeko. Kodwa ke ma ngithi ngiqhathanisa iSouth Africa ethola i-democracy 20 years le edlulileyo, ngibona yona ilokuthuthuka isiya phambili thina kungelanhlelo ezithuthukayo. Ikakhulu abatsha bayazama ngempela ngapho ukubathuthukisa. So nathi ngabe sizezinhlelo zokuthi sithuthukise abatsha.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Joe oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa akavumelani lombono kamnumzana Mwale mayelana lalolu hlelo. UJoe uthi uhlelo lolu alusizi lutho.
Ye ngombona mina ngazani akusizi ngoba singakhuluma into yangekusaza. Khangela uthini laphana uJames chapter 4 verse 6 ithi yena singazisathu elakusasa ngoba asikwazi ukuthi liza ngani.
Bonke bobabili umwale lo Joe bayasho ukuthi bafisa ukuthi kube lo tshintsho uma sisixoxisana ngendaba ezombusazwe kwele Zimbabwe. Bayasho ukuthi isifiso sabo yisokuthi abatsha babe le kusasa elihle kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu-Mike Hove.
Ingcwethi kwezokhetho zithi ukhetho lomnyaka ozayo luqakatheke kakhulu ngoba impumela yayo yalo yiyo ezakhomba ukubana ilizwe lizathuthuka lisiya phambili kumbe hatshi. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokucubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uDr. Pesai Rwanya uthi kumele abamabandla ezombusazwe aphikisayo bazi lapho abehlulwa ngakho kukhetho olwedluleyo. Wengezelela isithi amabandla la alakho kunqoba ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Social services delivery, education, health, infrastructure.
Inhlangothi zonke zingasasebenzi uzulu engaya kukhetho ekhangela khonokho. Kusenziwa ukhetho ngendlela linganqotshwa elezanu PF.
Omunye owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, uthi ngaphandle kokuba abasakhulayo njengaye baphatheke labo kukhetho lokususa uMongameli Mugabe leziphathamandla zakhe, uyesaba ukuba lungahamba ngendlela engayisiyo ukhetho luka-2018.
I-age generation yethu iyesaba kakhulu, kayifuni kungcola izandla, kayifuni kungena ezintweni, ifuna ukuba imile ngaphandle kwe-ground ibona iphandle and then ibisikomenta. Ukuthi bona bangene e-ground bekhaba ibhola lakhona, hayi kabafuni.
Umnumzana Ostelos Gift Siziba ngomunye wabasakhulayo.
Ngenxa yokubani kutshengisela kuzaveza ke ukungasuthiseki kwabantu kakhulu ngendaba ye-biometric voting system abathi i-PVR ke. Abalunga ngingathi ke labazalwane lezizukulwane zonke seZimbabwe kufanele zihlangane ukubana ziyale leyo ndlela, ngoba kuyindlela esetshenziswa yi-Smith regime singakatholi uzibusi, ngoba ngenxa yokubana ke izayenza ikakhulu abatsha bebe ke ngathi lokuzonda noma lokulahla ithemba kuprocess eyokubana ke bayiregista ngaphansi kwe-PVR le.
Isikhulumeli sebandla le-United African National Council elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa, umnumzana Alpheus Mapuranga, uthi kumele kuqalwe kuguqulwe imithetho yokhetho anduba kuyiwe kukhetho.
Ngibona ngo-2018 iZANU-PF izanqoba futhi, ngoba iyabonga usebenzisa ugqili wayo ukuthi iwine. Izinto zizakuba nzima udlula namhla. Ngiyabona ilizwe lethu libuyela ku-2008-2009 lapho esiswele izinto esijona.
Okudanisa uMapuranga yindlela abamabandla aphikisayo asebenzisana ngayo ukulungiselela lolu khetho. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Obed Gutu uthi ibandla lakhe lizangena ukhetho.
Barizwe zirimuna 2017
sikhulumisana labamanye amabandla ezombusazwe abaphikisayo ukufuqa abezeki, nanxa sikhulumisana labeSADC, abe-AU labe-United Nations. Kungakho ngingake ngathi kasiyi kukhetho. Thina siyalungiselela ukuba ukhetho luzoba khona, njalo ukhetho luzokwenziwa isibe khona leyo nguquko.
Abezanu PF bathi akula nguquko ezokuba khona, yandele yona leyo eyenziwa lapho kulotshwa isekelo sombuso ngesikhathi sombuso womanyano wamabandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abumanyano weSADC ngilamalunga edale lePhalamende leZimbabwe sebeqale uhlelo lokupota ngelizwe bedinga imbono kaZulu, ngafuna kungene emthethweni oza kwenqabela ukwendiswa kwabantwana. Kuvika uMevi unompumelelo moyo.
Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwe-10 lasifico minemibili, iningi labo liyenda emadolobheni, kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwe-10 lasifico minemibili ngumntwana, kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akulamntwana onikelwa ukuba ayende, kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labode okukomiti yedale lePhalamende ebona ngezokuqeda ukwenda kwabantwana uthe baphakathi kokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eZimba eMashonaland West saya eGoqo eMidlands, namhla sikobulawayo kusasa semapisa eMat South. Kulenye igroup futhi voter le Mashonaland. I want to watch now as the Alain and Umchetu, Lokena, Umtangangana, Nematansi, Lokangan. Abaning, the person of Kona, who 18 years, Umchetu Fanny to get for me. What a guy who's a woman and who knows. I want to run into the Abai Hachi, Kateka Buda.
USenator Jasmine Tofa usole kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala encedia umbeni echatisa umntwana mele abotshwe. Ababazali o anti bonke le dombo la ngkhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Kesaba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende wafika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi baziphuzele abantwana ezindlini. Wasebanika amandla kathesi recently nge-constitution ka-2013. So into eyenzakalayo ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okudingakalayo ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimziswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene imathebelele nje akayikhangelanga especially nxa sikhangele education. Ngihambe emakhaya u-7 vele usefundi the next thing usetshona enkunini labafana abasaqhubekeli phambi sekhangele ukuthi azazi umntwana walo 2 ahambe ayevoti.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akulabantwana abenda besasebancane. Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamachumi amabili kusiya kuminyaka engamachumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamachumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elichumi lasificamunwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ku Live Talk namhlanje sixoxa ngelanga likaZibuse elinanzwa ngeviki ezayo lokuthi kambe kuzahamba njani ngemva kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indizamchina zamabutho asekelwa yiMelika ziphambanise izazi. zipambanise zahlasela amasotsha alityumi ila toba mnembili alwisana lamalwa ecatshawe ISIS eningizimu kwele Syria. Sizwe utaba olulandelayo oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso ebona ngezendlala efemine early warning systems ithi lonyaka abantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisikhombisa 70 million emazweni ayedlula amathumi amane 45 adinga ukudla kukaZulu. Ukuswelakala kwezulu kanye lokugugudeka kwezomnotho emazweni atshiyeneyo sokuthiye abantu bebhekane lendlala emangalisayo. Umnumzana Matthew Nims, omele umqondisi we-USAID, ehofisini ebona ngokudla lokuhlalisana kukaZulu, uthe, okudala indlala emazweni amanengi, yikulwisana kwabantu abatshiyeneyo. Amazwe abhekane lendlala akugqela eleSouth Sudan, Nigeria kanye leYemen. Ilizwe leSouth Sudan selivele labekwa emphakathini njengelizwe elilendlala emangalisayo, kuthi ke iNigeria leYemen kukhanya sezisiya esigabeni esifanayo. Wele South Sudan impi yaqhamuka ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokudonselana kwezombusazwe phakathi kukamongameli Salva Kiir lwaye ngumsekeli wakhe umnumzana Riek Machar lokhu iqhubekela phambili. Abantu abafika phose izigidi ezisithupha 5.5 million babhekane lendlala kulelo lizwe. Kuthi ke kwele Nigeria kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5.2 million abazabe sebefuna ukunikwa ukudla kusiyafika uNhlangula ikakhulu eBono State. Umnumzana Nims uthi kutshengisela ukuthi indlala le ingaba njengaleyo eyayikhona ngomnyaka ka-2016. Uthi elemenika selinike indawo ye Lake Chad Basin izigidi ezedlula amakhulu amathathu lamathumi ayisitshiyangalombili zamadola emelika $386 million. Kwele Yemen kulabantu abedlula izigidi ezilithumi lesikhombisa 17 million abafuna ukudla ngesiphangiphangi. Selokhe kuqalise umnyaka ilizwe leMelika selinike eleYemen uncedo olutshiyeneyo oledlula amakhulu amane lamathumi amathathu lambili amadola eMelika $432 million.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. ELiZimbabwe lifikisa iminyaka engamathumi amathathu lasikhombisa lithole uzibuse ngeviki ezayo. Abaningi bekhala ngokuthi abakhululekanga njalo kulutshwana abangaziqhenya ngakho. Nanku ilizwe libhekane lobunzima obumangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Ababili laba ngamalunga edalele ePhalamende. UNkosazana Khumalo nguye osungule ingxoxo yethu.
UZibuse lo esesilaye okwe 37 years akulanto eseyafezwayo, kodwa ukukhona sokulodubo lapho mangozi selale endlini. Abantu bethu bahamba ezikolo emayunivesithi bayefunda, bathi besuka lapho sebengena emgwaqweni sebethengisa amanzi lama-toothpick. Akula misebenzi, ama-factory aseyavala, izibhedlela sezibulala abantu, izikolo kazilalutho, abantwana nanxa besiya ezikolo kakusafundiseki, izisebenzi zikahulumende kazibhadalwa. Lalaba abantu abangasebenzela uhulumende kababhadalwa, sibulawa yindlala, sesihamba sisiyathenga umumbu ukuthi siyefida izalwane zaseZimbabwe, kodwa thina siyithi ilizwe laseZimbabwe elalilima lifida uMzantsi Afrika.
Ubaba uChuma, ngena khonapho.
Kuningi okwenziweyo nguhulumende kusukela ngo-1980 okumele ngabe sibuthela amahlombe. Yebo-ke kulokhona usokonakele okwakathesi sisikazona umkhonomi ufile uphansi imizamo sisikhona iyazanywa ubana kulungiswa, kodwa kuningi okusakutholayo. Abantwana bafundile njengoba nayo siswamona lebhukhumale khuluma izikolo zakhiwa, kukanti-ke njalo izibhedlela zakhiwa endaweni eziningi. Siqalisa ngokungekho khonoko wakulutshwane kodwa usukona sokunengi kodwa sokumele sihlale phansi sikhangele singathathanga lokwana abantu sikhiba iblendgen sikhangele sisobana kathi kuyini lokho esesikulahlile kuyini esesikuphambanisile ukuze sikulungise.
Ngize kuwe Makhumalo, ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ozayo, ubona izala nkomoni kulolu khetho, njalo kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalo? Alubana ibandla lakho lithela nqoba kumbe elikababuthuma elezanu PF la nqoba lalo laqhubeka lisembusweni?
Ukhetho okakhathesi siphakathi kodubo onokuthi ibandla likababuthuma alifuni kuvumelana nozulu ukuthi silungiselele imigoqo ezakwenza ukuthi masiya kukhetho kwaze kwaba nokukhonona ukuthi kube lokuntshontsha okuthize engakubamba kathesi yindaba ye-PVR. Lapha ibandla likababuthuma seligijime seliyilo esifuna ukubamba udaba lwe-PVR sikhangele izeki umama Makarawu waphuma eyilitshe lerekeni esesithela ngasafuna ukusebenza namanye amabandla aphikisayo ukuthi sikhangele ukuthi izindlela abazithetheyo okulungiselela udaba lo-PVR lunjani. Sikhangele njalo ukhetho lolwa esibhekile abavilekilo obabuthuma lapha abahambe ekhethweni sibodwa ungakhangela kuhambe kwavota 9722 abantu ngathi vota sonke siyakwazi ukuthi 7 to 7 kusinika 12 hours ungathathi i-12 hours lezo uzifake ku-9722 kukhombisa ukuthi every 6 seconds yokuvota umuntu leyo yimvilo yisindabaphenduli. Akuna nto enjalo ukuthi umuntu angavota in 6 seconds okukhombisa ukuthi sebeqalisile ukuthi bantshontshe ukhetho besenzela ukuthi babuze yona ye balutshontshile ukhetho ngo-2013 khangelani ukuthi lizwe selininjani ngokuntshontsha abakwenze khona kambe shuwa kalapha kasibulali izala nasezimbabwe sesibulala yona izimbabwe ngoba ibandla likababuthuma kalisakhangeli ukuthi kanti uzulu uninjani sebezikhangela bona bekhomba ngowaphakathi. So ukhetho lolo lubuyayo thina njengebandla le-MDC singayanqoba asilasikhathi sokukhangela ukuthi ngubani owenzani lokho ngoba kakusihambisi phambili ekisukufunayo ukuthi singanqoba sifuna ukuguqula leli lizwe abantu basebenze izibhedlela zisebenzi amabhange abe nezimali abantwana bahambe ezikolo akuna amabhuku khona odokotela lamanesi babhadale izisebenzi zikahulumende lazo zibhadale imigwaqo esibulala abantu ilungiswe kume ngendiza ngithinde zethu ezinile mpo kumele zibase ukusebenza ukwenzela ukuthi umnotho wethu usukumele uye phezulu ngoba isikhathi sokuthi sibe sonke zisila kasibhadali into eqakathekileyo asisebenzeni silungise uzimbabwe efuna uzulu wonke.
Mchumeni baba, alubana lithe la nqoba njengezanu PF la qhubeka lisembusweni sizabona liletha na imsebenze ngu 2 million elayithembisa uzulu kukhetho luka 2013 engasaba ngakhona sizabona lisenelisa ukuvuselela umnotho na?
Umnotho yinto evele iphakathi kwenziki yomcabango yethu sikhangela ubana kathi kuyini esingakwenza ubana into le iphumelele ngoba akula muntu ofuna ukubusa ilizwe elifileyo akula muntu ofuna ukuhlala entweni efileyo ungabona into sifa kulithi kulabaya abantu ababenamandla amaphandla abakwenza kube njalo kodwa sesile mizamo le ndlela esiyibona abana hhayi sizakukhangela ukuthi lokwana siwunqobe njani. Ngawuthi into eyodwa ibandla lami alikaze litshontshe ukhetho even though kakhulu angudadewethu lapha okwemwenenzi okwenzakeleyo angazi ukuthi abantu abakuzwisisi yini ubana xa kuthiwa i-ward 1 ithole amavota ngu-9000 akutshiwo ukuthi kona konke lokwenziwe ku-polling station eyodwa. I-ward 1 yona leyana ibila ama-polling stations ambalwa athize ngabona befin about 37 xa ngaphambanisi ayiwo akhiphe amavota lawo angu-9000.
Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ubexoxa endawonye elo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.